Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 ku Mbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwa ngekhaya, kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwa ngekhaya.
Abalandeli bebandla leMDC bamiswa emthethwandaba besetheswa amacala okubangela udlakela.
Sesley mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Awudabuka eZimbabwe yohlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex.
Iningi labantu lithi selisehluleka ukuthenga amaphilisi okuthoba umkhuhlane we-high blood pressure. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhitshiwe esibhedlela. Uxolo wabalandeli bebandla leMDC abamiswe emthethwandaba lamuhla besetheswa amacala okubangela ukudlwangudlwangu eChitungwiza ngempela viki bavalelwe entolongweni kulandela isinqumo esenziwe ngumantshi otheba lakho ukuphazamisa ubufakazi benganikwa isibambiso sebail. Umlondolozi Ndlovu intatheli indaba yeStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba eChitungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbidzai Mshonga uthe ababotshiwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's eChitungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshiwe laba batholakala belamarekeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapolisa. Igqetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthonisa besuka ngekhaya esitha kulabo fakazi obuveza ukuthi balamacala. Okhokhelela inkamba yamapolisa eChitungwiza unkosikazi Sitsi Maratsano utshele umthathandaba ukuba kungaba lobudlwangudlwangu eChitungwiza nxa babotshiwe laba bengakhitshwa entolongweni. Umantshi uBongayi Mchuchuchu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. Unkomo uthi bafuna ukuthi izibotshwa lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupuwa bheyo.
Kina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwa ngekhaya, kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwa ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongo wapiwa nedare handiwa watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa.
Isinqumo lesi ayisiko esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lokho wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhatshi. Idale alikukhanyelanga konke lokho.
Ingcweti kezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla leMDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lukamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lokho wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhatshi. Idale alikukhanyelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kuzana Emashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle wentolongo bekunabanye abalandeli bebandla leMDC akade begijinyiswa ngamapolisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphose intuthu erhitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-C Junction obekuhlunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponya walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhutshiwe esibhedlela eHarare umuntu obecatshangelwa ukuthi ulegcikwane le-coronavirus. Udokotela Phoshiya Mananganzira obona ngokunqabelwa kwemikhuhlane kuhulumende uthi umuntu lo kungavezwanga igama lakhe ongena esibhedlela izolo evela kwele China ufumaniswe engelagcikwane leli. Uthi uzabe ehlolisiswa isimo sakhe ngabezempila kahle. Kusenjalo umnumzana Sifosiso Chuma odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seHubei kwele China lapho okuqhamuke khona igcikwane leli uthi usebenzisa imali abeyigcinile ukwenzela ukuziphilisa.
EHubei izinto ziright, kukho kubi kakhulu. There are all ama few infections are corner open but into zisettled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Sesileye mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla kulama applications asetshenziswayo ukuthi uyakwazi ukuthi amagrocery akho, lama WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-order into zakho and then bayabaya bezokudelivela erumini yakho endlini yakho. Then manxa ukuthi kulama problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into ama-applications akhona ayabesenzisa Chinese. Sanxa ukuthi awu-understand this Chinese kulabantu ababe phandle abakwazi u-assist hamba kubo then bayawu-assist and then yabaphilisti izinto ozifunayo then ibona abazenza kena bayakuhamba beyokuthathela izinto zakhona emashopeni beyokulethela endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi kulabantu abahamba emsebenzini noma phandle, vele uphuma phandle khathesi awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi ukuthi infection yakhona ingaspreadi kakhulu. So abantu abaneve khathesi bahlala bephakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi idizi yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sebekwazi ukuwadetector early.
Lo umnumzana Sifosiso Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seHubei kwele China ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekuleyo ndawo. Uhulumende ubikwa isithi sokulethwe umumbo omningi elizweni ovela eziphaleni zesistema eMaputo okusiza eleZimbabwe ngesikhathi impupho isilela elizweni. Kobulawayo kubikwa kulethwe umumbo oyenela ama-wagons angu-259 njalo eHarare angu-153 njalo amaningi alindele ukuchatshiswa umngcele leMozambique ngesikhatshana. Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF futhi bakhuthaza abanini bezitolo ukuthi bengathola impuphu bengayisi emkambo wensitha.
Ngingabona this week eluveze ngale ihazise impuphu eningi yayaflada khona ngale sebonde by ukuthi ungasela zikorona ungasela line abantu sebezingenele emagrosa bethenga. Akukabi right but kuloku uhamba ukuthi banganeno if we continue to senza korokwana isiyaflada emalokishini very soon even i-black market izazifela yodwa ngoba abantu bayasebethela impuphu ngale emalokishini.
Ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile?
Impuphu yadivela ubo-shopping enozele ngale by i-national foods yati i-red field irolambeo badivele 2 days izilandelana. So vele yipho ngabe sifuna ukuyenza not only eluveve kuphela siqale ngeluveve but sizangena amalokishini wonke sibeke shutona impuphu leyana iyafika ebantwini abantu beyithengele zonane emalokishini then uzabona ntona ngoba i-black market igcwele e-town especially ngale e market ngale. So nxa ingagcala emalokishini ngale umuntu yangasaba lendaba yokuthenga lapha e-town ungayithenga e-town somuntu ithwale ugade nayo umchova bamabhasi lana and then it becomes so uncomfortable kodwa ungayithwalela elokishini abahlala khona it'll be easier. So I think uhulumente angayala lokhu esezenjalo umuntu kuye ungena njengoba sibonele amarole egcwele sibeleshaya imbhede engayenziyo labana phandle be-national food
kodwa lokhu bekhona labantu osomabhizimusi ababikwa befuna ukuthola inzuzo phezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezidola.
Yes, bakhona but we are going to find ways around that. Singabona lesiza njalo singagcina sesicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ababuye direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le role iphake e-ground ethize kumbe ehole ethize kumbe esikole esithize abantu bathengisele impuphu yikho konoko but esikufunayo asifuni umuntu ozathi nxa sakhona impuphu sothi aqala uthenga umazi lowo aqala uthenga lokhu nalokhu uzothenga impuphu. Abanye abantu babuya bethola imali ekwana imbubu kuphela babengela imali emazoyo babengela imali emaqandela ukuthi amabhizinisi lakhe efuna ukuthenga. So singabona belokhu kusenza njalo we are going to bypass them. Sizadinga sikile indlela ukuthi bona sikhulumisane ama residents associations involve ama councillors involve ama MPs involve ama police all stakeholders involve should right nxa kule ndawo enjalo lebhizinisi lezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-echo case labo stripe umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke sithi ona uyabypasswa amamilazi babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethele nzima kangaka.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kayisatholakali imisebenzi kulelo lizwe elikhanya seliqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Ilanga liphumalizele etshona eHabroni, abanye abadabuka eZimbabwe belokhu besemgwaqweni lapho abamisa izimoto bedinga imisebenzi. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo longe emaplazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathukuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch, omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHabroni, uthi uthwele nzima kwele Botswana.
The challenges in Tanda Womina ni Zimbabwe lape Botswana, first of all, cheap labor, okusebenza more working hours. Lokuswela lokwana a peace of mind ukuthi lapha ngihamba khona fanele ngihambe ngithwela mehlo ngoba into yokuqala ngabengela vele imfanele zokuthi ngihlale mina ezweni lona lelo. So ngihlala vele ngumuntu oyethukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo lami yabe ngilaye ngasonele leso sikhathi. So that siyafisa ukuthi ngabi kwayenzwa sibe lemithetho sibiselwe lathi ekhaya sisebenzele ilizwe lethu sihambise iZimbabwe ethu ephambili.
Omunye njalo umnumzana John Shumba othona emgwaqweni edinga umsebenzi onjengokugebha ezivandeni zabantu bakwele Botswana.
Lawo umsebenzi lapha utholakali even lawo ama peace job sivile kunzima ukuthi uthole peace job ukuthi ukline kumbe iyadi kumbe ukwazi ukuthola even i 200 kula lawo balapha yamatswana ankula baya ufuna umsebenzi wawo khona. So it's now competition. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha.
Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi yabantu laba abahamba isicathulo zezitsheke bedinga ongabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Employings lezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza emabhasini athwala abantu asuka edolobheni leGaborone eHarare uthi ukuthi kumele abantu bavunyelwe ukwengena eZimbabwe mayahlawula umthelo weCustoms Duty nxa bethole impahla enjengempuphu lokunye ongatholakaliwe elizweni.
Akuthi ngabe kuthiwa uyancedisa ethi lomethi encede ngento ezinjengama-commodities yizo ezishota elizweni. Noma abantu abayekele bephompa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana. Izingane zinceda kakhulu amaZimbabwe kakhulu.
Umnumzana Bobo uthi kuqakathekile ukuthi umongameli Mnangagwa akhulumisane nomlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina upresidenti ngokukhayeni lakho uthiwa nje sithi nalowo angathi bagijimisana bona ngabe kuyayenzakala bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudoselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe iyahamba iye phambili.
Umnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe kuBotswana ngolwesihlanu lapha lobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mkhwetsi Masisi. Umnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela obuswa ngayo elizweni. Kodwa kukhanya engani balutshwana imali sababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likaZulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron wele Botswana.
Kunga lingakhohlwa uhlelo lwe live talk ngo 8 pm kusiya ngo 9 o'clock ntambama namhlanje sixoxa ngesinqomo senhlanganiso yenguqu ekhafe esivimbe ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe sithi zikusimo esibi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo, sizabe sixoxa ngodaba lo MDC okwenzakala kubandla le MDC lapho okubotshwe khona ezinye amalunga aleli bandla njalo amiswa phambo komthethwandaba eChitungwiza. Lizake ninika ke umbono wenu ngalolu daba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo esikhangele ezemelika ngamafitshane. Idale lePhalamende eMalawi selethule umthetho ovumela ilizwe lelo ukuba lilime imbanje insango zokwelapha abantu abathakazelela lokho. Bathi ilizwe leli lilakho ukwenza imali eningi ngokuthengisa okutholakala kulesi isilimo. Wobekhankasela ukumela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Peter Buttigieg usephumile kukhetho lolu esithi ufuna ukunika abanye ithuba. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli wayengumongameli. Umnumzana Barack Obama ukhangelele ukuba uzanqoba kukhetho lwama-Democrats olwama-primaries abesengqikelana lomongameli Donald Trump ukukhetho luza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Iningi labantu lithikalisenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-high blood pressure ngenxa yokuswelakala, ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abehluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine le-hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola eMelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamachumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. Udokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa engelatshanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem yenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, nxa ukuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi, BP ukuthi bihlale binathi njengokusho kwadokotela.
Unkosikazi Sitshengisiwe Mpala ophila lo mkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Bakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP. Abantwana abazithweleyo lathi ogogo over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona sisa-iFord akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye yathengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu laba abazithweleyo bona abanye bayapha abanye lama-miscarriage asemaningi angazi ukuthi senzeni sicelani uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex kunzima. Aqalisela ku 200 rands kusiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo kumele ngibe le 450 rands every month engiyikhiphayo. Kangilayo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi. So kumele lelo bhondi ulidinga uthenga irandi uyethenga impilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi ngakho-ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi. Iyaba khona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Ungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu ngoba ikofi lalakho ukuthi yikhafeyini. Ababhema igwayi ikhona abayithi yinikhothini umuthi ophakathi kwegwayi lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ichukela eliningi ngoba ichukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa. Lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kwenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle umuntu agcinisele BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Kasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi ele-caffeine eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi, singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphekwe silifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ikakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwabamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu ngigcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abala mali. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kungasake kuye ngasifudlana iqembu lama-Warriors livunyelwe ukudlalela enkundleni ye-Bubblefield Stadium mhla zingamachumi amabili lathoba munye. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kule mibiko ethi inkokheli zenhlanganiso ye-Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe i-COSAFA ziqhube umhlangano lenkokheli yenhlanganiso ye-Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla e-Bubblefield layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusi Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi bedlala eSouth Africa akwenzi, kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, ama-ground kumele alungise, kumele bebone sivile ukuthi ba-check-a i-change ubone ukuthi kuba lochintsho
umbono kaNdlovu usekelwe ngoRonald Ncube yena othi ungadlalela ekhaya kweqembu lamaWarriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweZimbabwe
ayikho right ngoba thina siza developa njani nxa abanye abantu sisadlalela away even noma sihome siyabe si away kumele kudingwe imali silungisa amaground zonke izinto zibe right ukuze lati sivuke empilweni sibe right singabe lokhu sibonele ezinye izinto kwabanye abantu ngoba zingezizinto ezisiphisele emuva izinto ezisiswisela phansi futhi
omunye njalo ohlala kobulawayo uStanley Dlodlo uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekucineni ngoba nanko phela sekule mizamo yokulungisisa inkundla
asithembeni ukuba lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama-stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabe inhlekisa njengelizwe
kule mibiko ethiwa ke waba isiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le-Lanthans uBidly Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakobulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho kumele kwakhiwe enkundleni yeBarber Fields. UKwasira kubikwa uthe uzafaka lamafriji emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali ukuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yezifa kumele namhla itshele inhlanganiso yeCAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lamaWarriors leAlgeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uthe akukabi lesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso yeCAF kubikwa ithe inhlanganiso yezifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlala inkundla eBarber Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo kuzadlalelwa khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculo kaCooksman esithi banolila iremix phela leyo singazabanye mbe bathande yokuqala ekamoyi singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abalandeli bebandla leMDC bamiswa emthethandaba besetheswa amacala okubangela udlakela odabuka eZimbabwe uhlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yegcikwane leCoronavirus. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.